nawo ngasho umbiko opheleleyo kodwa siyabona singumbiko ophose ngathi ufike emaphethelweni naloko kuzaba ikho khona ekuphetheni kwendongo siyananzela futhi khona punjalo lo mbiko ukuthi sokube lokutshintsho oluthile oluthetha indawo kuzigaba ezijiyeneyo kumawadi atshiyeneyo nakuma constituencies atshiyeneyo abanye bazaqetshwa lapho bayefakwa ngale konke lokhu kubangelwa yikuthi bekuyindlela yokuzama ukuthi inombolo lezo ezikhalo ezingenza iwadi lenombolo ezikhalo ezingenza iconstituency zifinyelelwe kodwa-ke kunjalo yikho sizawukhangelisa kuhle umbiko siwunanzeleyo ukuthi uyisimo bani kodwa thina njengenhlanganiso ezakhamizi besivele sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota akutsho ukuthi ngalo mbiko osulethiwe abantu sesiyazithulela abantu siyaqhubeka sibagqugquzela ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota yebo kambe idimisiyon siyenziwe kodwa-ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abazwa besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana bavotela bazavota lanxa bekwenze sokudlidilimitation ngendlela yokuqakathe kuleyo yokuthi wonke umuntu ongumhlali wakobulawayo ongumhlali wezimbabwe ongabhalisa ukuvota engabi lovalo kumbe lokwesaba ukuthi okuphumele umbiko abaqhubeke besiyarejista ukuvota inombolo zichance ziye phezulu lokho yikho okuqakathe kuleyo okufanele kwenziwa ngabantu njalo kunye sizakwenzeka ukubana abantu sibanike esingathina i-information yokuthi kuhamba njani ngoba zananzela kwenzela ukuqunyaqunyiwe ukuthi abantu bakuzisuthi khathesi nxa umbiko usuphume ngokuphela kwabo bakwazi ukuthi hayi nengxebe nguliwathi engigqunywa wafaka kuleyana abantu bakunanzele khonoko ngoba singaye sibayekele abantu bengakwazi bazae sibelahle bengasakwazi bakuluphi uhlangothi sokuqathekile kwaba kodwa abantu sibaqhubeke sibanike i-information egcweleyo ilo kuthiwa i-information dissemination kwenzela ukuthi abantu bananzelele phakathi kwesila abantu abadala phosi abangaye bengazisi okwenzakalayo abantu kufanele bawunikwe umbiko olugcweleyo bachasisele ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi
kuyini njalo okunye elizakwenza selithole lowo mbiko
umbiko singawuthola ngokugcwala kwawo kuqakathekile ukuthi abahlali bakobulawayo abahlali bemathebheleleni abahlali bezimbabwe bananzelele ukuthi asikokuphela kwendaba omunye lomunye umuntu lomlando okubana nxa sokufika isikhathi sokubana abantu bahambe bayevota aqhubeke ayehambe emavotini akusho ukuthi ungabhalisa uphela khonapho kungani abantu kufanele behambe bayevota abantu sikunanzele ukuthi omunye lomunye nxa ungumhlali wezimbabwe ulomlando okubana ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe lokuthiwa i-decision making ukwekela ukuyavota yikuvota njani ngoba abantu bazayenza izinqumo lezo zinqumo zizayenza impilo yami le mpilo yabanye ibe affecte ngezinqumo abazenzayo ngezinye indlela sithi thina singahlali emva sibukela abantu bezithathe besenzela izinqumo asenzeni thina izinqumo ngokuhamba siyevota siyefaka lo muntu esikhalibana simkhethe simthandileyo esibona ngathi angasiphathi ukubana athuthukise ilizwe athuthukise isigaba athuthukise lewadi so lo uqakathekile ukuthi abantu bangahlali and sikhuthazani sikwenze lokho ngokushesha abantu futhi ngasikwenza lokho singashiya abantwana emuva kusala abantu abadala siyakwenza sishiya abantwana emuva abantu abethu abasebele minyaka edlula 18 kusiya phezulu ngaso siyevotini siyakhuthaza sihambe endawo labo bayeyingxenye yokubana bavote bakhethe lo muntu abazama abamfisa ngoba sinazela ukuthi bona abantu abajavele ngenombolo sebenenamba ezinkulu ezedlula thina abantu abadala so kuqakathekile ukuthi yebo kamdimation siphelile yebo kambhurejistile uba yivota kodwa kupheleli khonapho siqhubeka futhi uyevota ube yingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe ukuba lizwe elithuthukile siya phambili ngokuvota kwethu.